go VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sibingela omaphepha abade besemtona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngomuntu uyalala esikibile, kodwa nxa kulotshiwe ephepheni hhayi bekukahle sisayine sibuyele emsebenzini.
Umumo oqhubeka usiba mubi ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Wethusela ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwezenjani? Kwethusela. Kuthi siyasebenza ukukhathiwe. Ngoba kunamuntu owahlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMathebeleland South umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umumo uya usiba mubi kakhulu ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo, njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-dollar 50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphaphandabeni ayiwo abanjeyibize ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini a-under-70 years, hhayi kakusikho.
Wona umumo ezibhedlela uminjani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibe kwazi ngenxa yokuthi ukuhamba kwethu awungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeni kungelayo imithi lemitshina yokulapha abagulayo.
Iy'nkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Sibingela omaphepha abade besemtona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esikibile, kodwa nxa kulotshiwe ephepheni hhayi bekukahle sisayine sifake izinto sibuyele emsebenzini.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalibambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokhu kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezivayo ka-April kalikafiki, kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe phula umthetho ngoba ukubeka phansi kwethu izikhali kusemthethweni. Njalo nje kabe kwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabilile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini, bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days bengayanga emsebenzini kuzaba khona ukugeza kwamazinyo, kodwa sithi kakugeze sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi bewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi bengaya emsebenzini. Yikho okwenzakalayo, asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi oweAfrica CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili. Amapolisa athi asecwayisisa unkosikazi Grace Mgabe phezu kwamacala awetheswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mgabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano echiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla. Bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zeSilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa nguphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Uncube ulilunga leZANU-PF njalo umela iGwanda South edale lePhalamende. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo leZaphu oqhutshelwe ezitolo zakoMbuzimbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Abednego Ncube hleze bethusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phosa esiyagalolunye 86, umnumzana Salatiel Masange, yena ojeye osehlalela evalweni. Kodwa umgcini isihlalo weZipra woVeterans umnumzana Ben Ncube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa wabhedini kwethuselwa abantu, kwethuselwa ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani kwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu, iZaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Abednego Ncube uphike wemba phansi sithi kakazi ethusele muntu, uthi labo abamgconayo kumele bayemangala emapholiseni.
No, ubayekele bayenze all those allegations. Nga ngiba intimidatayo kumbe nga ngibathayo abakambe bemangala emapholiseni, akulanise njalo.
Amazwi kaNcube asekelwe induna uMarupi, yena obebhejise ezitolo ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weZaphu. UMarupi uthi kakazi athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano weZaphu lo ubongokukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulumeme labesifazane baleli bandla unkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
Imasikawuti yonke inezikhundla ezingu-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba Sibanda, liza kuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingxenyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanela ukuthi babe ngu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungeladlakela. Albert Ncube, oyindaba zeStudio 7, ePhulubhedi, eSilonga.
Siyabonga jahalakithi. Ke ngilifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina masiko wethu. Owangusenziwe manje. Sigcina masiko wethu.
Lamda sixoxa ngodaba lwabo makhale kukhwini ezindlini. Sizwa kuthiwa ke kulomnyu babo othethe iselfoni yakhe. Wayiphostela emlilweni umama Sebuzile ukuthi kathi imeseji le engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye obaba uze kuthiwa umuntu uhamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asikaze ngawo ke Mpofu. Ama cellphone lapha ayahlupha ezindlini abanye ngabangena lawo emashaweni sobe siyageza. Kuhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulama secret yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo kodwa nanxalizwanana nje kunganama secret angezo hambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthiwa kulwa lo baba uphosele iselfoni yakhe eziko umama Sebuzile ukuthi kathi khonoko okungenileyo imeseji yakho le ngiyani. Akunjalo vele ezindlini
zitho. Ya, khona kuyenzeka kulezi nsuku umuntu omunye sengaze ifakele manzi abilayo.
Ye madoda. Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu luyabila la.
Ngiyaluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo mhlawumbe ngithi mina. Emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile already kufanele ngibe nawo amafoni kasibongile ngoba siyasebenzisana sisebenza sonke emsebenzini kube sokusiba lale into yokuthi unkosikazi uyathe evakatshela ifoni amathola amafoni kasibongile so kuyafanele ngihlale phansi ke ngichaze ukuthi usibongile ngubani wakwabani and then kuzovuka umsindo or uyathatha amafoni number lawo uthuka usibongile lekathi akulalutho.
Mampofu khonapho ke ungathembakali khonoko kunjalo yini lani nxa ukuthi ule jaha
kwabanye kodwa mna ngibona ngani nxa ukuthi umuntu nisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uze uthi kumbe umuntu esithi ngicela ukubona imeseji uzukufihle lefoni kumbe uyifakele emanzini abilayo uyamthengisa hayi umuntu lo nisebenza layo ubesithi nxa nisebenza lonke akulamfihle okungathi mana ngijikiyele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake i-password.
Nakhonoko-ke upassword uzokuthiwa-ke baba Ndlovu abanye basebenzisa inyawo abanye izandla umama engathi ngicela i-password yakho kwenze njani.
I-password yona ndunenkulu mali ukuthi kufanele khona ukuthembakalela ekhaya kufanele ngimbonise mali ukuthi kuyathembakala kodwa into ezobe kuzohlala kusuka lo msindo everyday ngoba manje usibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiya sasemsebenzini uyangiwhatsappa so kufanele ukuthi waye kuwhatsapp ebusuku lokho usuku lokhu zenakho esho ukuthi ikhona into eliyenzayo lo sibongile yabona into ezifana nalezo du so ngcono ngifake i-password kezele ukuthi angaze afinyelele abona lala zinto zikasibongile lezi ngoba sisebenza sonke ngiyazi ukuthi kuzoba lo
kunjalo
mampofu hayi vele kuyakunehistoti lo sibongile ngokuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akunankinga lo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hayi wakusibongile ubesebuza amakhiye lapha mboni imeseji yakhe
kodwa phela vele mampofu amafoni sehlupha ezindlini la akunjalo
hayi vele amafoni kulezi nsuku yiwo vele adilize imitshato.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado bhuti omkhulu uyabona njengalapha e-South Africa la isikhona ungabona intombazana ihamba ikhiya ifoni la endlini ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi ayikho bhuti omkhulu ibugebe ungibodwa kulazasisi ngoba uyakwazi ukuthi angeke umfole uzomthola kuphi ifoni le-password yekumfole.
Luhlupho olukhulu
lo. Luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaki i-booster ngoba iyasichithela imizi.
Ye madoda. Mampofu uyuthi isikhathi sesihambile vala khonapho-ke ngamafitshane ntombedala vala ngamafitshane
mina ngibona ngani nje ifoni ayilankinga ngalizwanana njalo lisebenziselana kunganama-secret inkinga isema-secretini yiyoyenza ukuthi imithadi idilike lokuthi amafoni sikhule singawathembi kodwa amafoni yiwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungapho omunye ungapho angiyiboni inkinga mina nxa nje lizwanana njalo libambeni
qhiba khonapho baba Ndlovu.
Ye lami ngiyavumelana la umama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuxhuma labazali ekhaya lakuphi kuphi kodwa-ke ejikule sandla sesibili futhi omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngala mafoni bantu benkosi.
Ye zulukandaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa ngibonge njalo-ke unkosazana siwinile Mpofu ukhona ngale-ke kwele Botswana. Oliver lele semoyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kangele ezinye ziziyawagcina amasiko wakho kangele amanye amasiko
Siyabonga Gibbs siye kujahelitala u Big Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hove kuleviki sixoxa lo councillor waseNkulumane Ward 22 uCouncillor Rodney Jenner laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulomnyaka. Sixoxisana labasakhulayo abakhangelela ukungena kukhetho kulomnyaka. Councillor, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Umbono wami very short. Apparently mina ngathi njena I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So basically in short, I would love ukuthi kube labanye abangijoyinayo nje, even uma chambers, even the parliament, kube nama young people who esebesibe vision anyone esihambelana nayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo i-determination nje ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kulanto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So into eqakathekileyo ukuthi uzimisele as an individual.
Njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, now kuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele ubuya bele mentality yakhe ukuthi hayi umntwana nalo uzamtshelani, but I really try to engage abadala and labo bebone ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them and ayikho laphana ukuthi ngibavuse, because at the end of the day kumele uzimisele ukuthi you become a servant leader in the community, so that labo abadala bebe le-belief in you. Esigabeni sami we have done a lot of projects, notable the revamping of the clinic at Nkulumane. Renovated. Right now we are putting it all over. We managed to do even our roads in the community. We have managed even to give our other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukubancedisa ngama izipoti zabo zamanzi, and also employing abantu on part-time basis, ama-contracts esiba nawo ephansini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ulathi isiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka bakanqoba, ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjani?
Yikho engiqale ngakho lokhuyana ukuthi I think at least vele kumele kuqalele ngendlela okhuluma ngayo. So nxa kuyikuthi wena uhambi uyazethise ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulomnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangelela ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngokwayo it was in a bad state. Bekuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama-drainage systems, le problem yamanzi nxa izikusile. And obviously for the young people is always making sure that even iNkulumane as a community, even not necessarily in our work, to make sure we have a youth center for our youth abantu abasha.
Umbuzo wokugcina ke councillor, besigciba uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Weloku kuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and lokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu omuntu ukuthi mina ulamuntu ezangitshela imisebenzi. Kumele ube umuntu lwana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba le saying ethi yona, there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazabayilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day, let's get into this position so that we feel our space, we feel our vacuum. Mina ebadaleni, wena I like to say kuthiwa kule saying ethi yona, tell me and I forget, teach me and I remember, but if you involve me, then I will learn. So I was really involved with young people in the days of the show.
Angizwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
now. Thanks so much.
Balale lapha bengixoxa lo Councillor Rodney Jene, ongukansela waseNkulumani Ward 22. Sixoxisana labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Mthwakazi omuhle. Selugqiba lapha ke uhlelo masibane ngevikezayo olevalisayo nguMike Hobe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana laye lapha kuMark chapter 15 verse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwi likaNkulunkulu lithi ku-11 ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriesti ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwase kufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriesti becela kuPilate besithi bona kuye sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule lindoda okuthiwana inkosi yamaJuda, bathi hayi umuntu ephelele kodwa sicela usikhululele uBarabbas. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli benanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabbas lokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriesti esiJuda babegcwalisa ke inhlelo yokuba uJesu aqedise njalo aphutshise engathi luhambo lakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethi umbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owayeyisiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe, uJesu yena engalasici kwathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokhu? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma lami ukuthi emsebenzini ngale kulo mtonje sengixotshisa umsebenzi umbongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane lenjongo yakho. Ngoba nganginanzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lonyulo uthole kwafuqayo, umuntu uyabe lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwasekuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate, evele engadini yaseGetsemane lapho ayethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunye inkomitsho le emunye ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zangifuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu labo abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba abantu abangenzela umona kumbe umhawu bangifuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube lekhubu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, ithandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abange nephakathi kwenkinga ezehlukene baba siyathandaza ngegama lika Jesu kuba inkinga abantu abangenekizwe kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethelwa ngabanye abantu kuphendukise uNkulunkulu kube indlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni. Sithandazela wonke umuntu elaleleyo, abagulayo ukuba basilise, ezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni. Khulumisana labo ngegama lika Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli bebe lokulala okuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Silethe mali busisekile ngompalo kamfundisi. Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2 Capes United 2. Zitshayane zabangushikilo panqela phana emdlalweni obusela uveve kobulawayo. Dynamos 3 Shabani Mine 3 lazo zibe ngushikilo panqa emdlalweni obusela uFaro Stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibo. Highlanders iBoso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kule South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Njengabizozwayo ukugidwa kuluthule lokusini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo, abasekeli beqembu leBoso besegigini lokudingela leqembu usekelo. Igigi leli ligqoqwe liqula labasekeli beHighlanders eSouth Africa, njalo abaphatheki kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba ngamalunga abaculi noZulu nje obethethwe ludumo lwamahlonanyama. Umgcinhlalo wequla labasekeli beBoso kwele South Africa umnumzana Nodumanyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu le Highlanders Football Club ekhaya kobulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sikhambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya kobulawayo.
Unobala jikelele waleli qula umnumzana Khumulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengela iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakweli ncelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede iChilamoya.
Ukujoyina iChandrayi ngawufuna ukuba yififth member the gold card and then platinum, platinum is 250 a year, so you pay that and right the annum and then siyathengisa nama-t-shirt asekhaya imali yakho nibuyela kuBoso.
Iningi labathanda leli qembu abebekuleli dini bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoki bulawe bazayisekela kuze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Kepina yemunati sechaba wari ikimatla utsamaya lelondi chamara. Kwanele okwa lamhlanje zihlobo zami ezithandekayo asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika 6:30. Olivalelisayo ngumfo kamatukanduna Nkololo Gwana wamatukanduna Ntungamilinko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.